Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba lamukela umsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 13 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ozithi nginobhala jikelele webandla lesi-CCC umnumzana Sengezo Chabangu usecatshile esesabela impilo yakhe ngoba kuthiwa kulabantu abafuna ukumsusela amanqe.
Uthrethenwe ngokubulawa yiba abalandeli lapha. Laba abasuthuse bathisela umama makhuphe endlini ungakhumbula ebhukela ngo-2018.
Umanyano weSADC izolo wethule umbiko wawo okhetho lweZimbabwe ongalasinqumo sokuba kwenziwe ukhetho kakutsha njengalokho kade kukhangelelwe ngabe-CCC.
Why then lingafocusi on kulokho ku-final report yenu and then you just make i-final report yenu yenze ungathi ukhetho lohamba kahle kodwa lina likwazi ukuthi ama-guidelines enu angazange alandele.
Abameli bamabandla eZimbabwe atshiyeneyo kwele South Africa bathi kayikho into ezaqeda ingxabangxoza ebhekane leZimbabwe kathesi kwezombusazwe ngaphandle kuphela kokuthi oluzaphuma okwenze ukhetho oluzaphuma lohulumende okhethwe nguZulu Mgceke kungelansolo.
Into efunakalayo eZimbabwe yokuthi sibambane sonke sizalwane zaseZimbabwe kungakhathelekile ukuthi ngumhlobo bani, silwisane lezanu PFC ikhiphe embusweni sibe sesakha umnotho welizwe lakithi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ozithi nginobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Chabangu usecatshile esesabela impilo yakhe ngoba kuthiwa kulabantu abafuna ukumsusela amanqe. UChabangu ubikwa ebike lolu daba emapholiseni izolo. Imizamo yokukhuluma lamapholisa yehlule. Kulabalandeli bebandla le-CCC abazondileyo ngemva kokuba uChabangu exotshise amalunga edale lephalamende ele-Senate kunye lamakhansila bonke abafika phose amashumi amathathu. Sixoxele isikhulumeli sikaChabangu umnumzana Khaliphani Phugeni laye othi usethwele nzima ngabantu abamethuselayo enkundleni zokuxhumana ebulenjini.
Angeke kungihlukumeze kangako because ongazi nje lokade ngilandelela akukho umuntu angazi ngimkhulumele eZimbabwe njengoba komthwakazi bona kwesi inkulumo yami yakuqala eParliament ngakukhuluma ngokuhlukunyezwa kwabantu bemthwakazi ngokuncitshwa amathuba abantu bemathebheleleni ngikhuluma ngiseParliament la ngendlela omama abatreatwa ngakhona ngakukhuluma lokho ngiseParliament wangithethisa wangithethisa uminister ngabamela abantu bakithi ngingami lapho kulomntwana owa kodwa i-boyfriend lana nge-truck wambulala wamhaba kwathini kwathawa isitsotsi ngayiphakamela leyo nto leyo ngithe noma ngisipheshare ngafonela omunye osebenza khona lana umfowethu Ezra Chisa uthi akungilandelele leyana indaba ngayilandelela ngaze ngacela ngenye mini public statement kubongameli ukuthi hayi ngicela wenze something ngomntwana lo. Namhlanje ubaba uChabanga mayesele nkinga njengoba ngikhuluma nawe njengoba uChabanga uku-hiding because uthreatenwe ngokubulawa yiba abalandeli lapha. Laba abasuthuse bathisela umama makhuphe endlini ungakhumbula ebhukela ngo-2018. Kuthe sokunjalo waseza kimi wathi hey mfowethu nginenkinga la ngile issue le wangichazela indaba yakhe wangibonisa ukuthi nanka ama-threats okubulawa nanka i-security ithenga injani ngigime laphana kanti njalo kakwazi phela ukube lokhu ekhuluma ngoba indaba zisenkantolo ngoba lokhu uzosetshenziswa against yena. Manje ngingubani mina ukuthi ngale ukuthi hayi mfowethu othi ngiyikhulume-ke indaba yakho injalo ma ngabe ilihlaya bazoyihleka bayiye abantu kodwa mangabe ikukhona okukhona bazokulandela abantu. Ubaba uChabangu isono sakhe asifelayo yikuthi Dumisani uKansela Dumisani Nkomo umzukulu kaNyongolo umzukulu kaMdala wethu wathenjiswa ukuthi nguye ozoba ngu-deputy mayor wakobulawayo lama residents association akobulawayo akuvumela khona ukakujabulela wachiye kaBakuku trust yakhe uthe sechiyile kwakhutshwa abantu ukuthi abasuka ku-ofisi likamongameli uChamisa bafika bathi kuma-councillors asifuna ukuthi kuzwa indaba yokuthi lithi lizokhetha uDumisani noma ubani akomthe lizomkhetha kwazothathwa lo oseviziwe osuka emwenezi emaswingo kwafakwa yena kwathiwa uzoba ngudeputy mayor yiko lapha yonke le ndaba esuka khona. So bese ngiyithula njani ke mina indaba enjalo ngoba ngiyayazi phela le ndaba ngihlala kobulawayo amakhansela zonke lawa ngiyawazi ngikubuzile konke lokho ngakuthola so hayi akungesabisi imsakazi ngiyababona bonke laba abaphokuba ngothathekile eh ngihambiselana umlayezo kuKhalipani eh mina uKhalipani ngumntanami kwathini kwathini malifuna ukumbulalela khona lokho hayi ngibulalana ngilandaba abahambe beyokufala nginandaba lakho lokho mina
ungasitshela ukuthi kuliqiniso na ukuthi uNomzana Jabangu uthi yena amalunga edalela eParliament kumele bahambe bengayekela bazaxotshwa kuliqiniso into
liqiniso ukuthi abantu abakhethwayo ukuthi basebenze njengama councillors lalabo abakhethwayo ukuthi bebe ngabameli babantu edale parliament kukhangelelwe ukuthi bayosebenza abantu babengakhethwanga ukuthi bahlale phansi bahole nje kungasetshenzwa abantu bethu bayadubeka amasuweji ayapupuma imigwaqo akukhulunywa yonke nje into iya collapse elizweni akula sikhathi ke sokuthi abantu bapolitika abantu abavuke bayemsebenzini bazosithola isikhathi sokwenza ipolitiki akuzi ukwazi ukwenza ipolitiki kudubeka abantu ngapha especially local government because yiyo sivili eyiwe phambili ngokulokhuza ngokuthunyelwa ilokhuzeni izidingo ebantwini.
Hello ke ngumnumzana Khalipani Phugeni isikhulumeli sika mnumzana Sengezo Jabangu ozithi unobhala jikelele webandla le-CCC. Umanyano weSADC izolo wethule umbiko wawo okhetho lweZimbabwe okugcina ongalasinqumo sokuba kwenziwe ukhetho kakutsha njengalokhu kade kukhangelelwe ngabe CCC. Linhlanganiso ithi lanxa kwakulengxaki lapha lalaphaya ukhetho lwaqutsha ngokuthula. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Ngoba iSADC siyazi ukuthi at the end of the day ngabantu labana who look after ababhekanayo and make sure ukuthi ba maintain ama status quo abo ngoba bayazi ukuthi kusasa kukibo and therefore they try ba protectana laba bantu akungimangalisi
sabona I preliminary report yayingani ibukhali but the final report isithundubele ungathini wena ngakhona ngoku
ngiyazi ukuthi ukhuluma nge preliminary report eyoqala but ma ufunda leyo uyabona ukuthi baya mentiona ukuthi ama stakeholders akomplaina nalokhu 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 ya always izinto abazikhuluma kuleya report yokuqala yenza abantu bacabanga ukuthi akusho ukuthi final report izobe strong ikhuluma ngodaba lokuthi kumele kube le re-election but ma ungananzelela even isikhathi sikamgabe iSADC always at the end of the day i-report yayo izofoma ukuthi ya wele kulento ezithize esibona ungathi zingafuna ukuthi zi-improve on but overall njengoba uyibona le final report ithi ama-elections were peaceful ebe free but lapho nalapho kumele lilungise udaba olunje loluthize so lo kade ucatshangelwa abantu be-CCC ukuthi hhayi kuzoba iSADC izorekommenda ukuthi ukhetho lenziwe kakutsha hhayi abakhohlwe ngakho lokho
ungasitshela ukuthi uthini wena ngendlela eyasetshenziswayo ukucubungula ukuthi kuze kuphume i-report yona le
ye ma ukhangela principles and guidelines governing democratic elections awesadik kusobala ene i-report yabo le iyakuveza lokho but ekugcineni ku-conclusion yayo ayisho ukuthi ukungalandeli lawo ma-principles lama-guidelines kunida ukuthi ukhetho lwenze
wenziwe again. But mawa kangela ama guidelines akhona akhuluma ngendaba ze free and fair elections that are credible, that are peaceful, and the mouse see a deep bakhuluma ngendaba ze diaspora vote esingazange siyithole okubeni ma iZimbabwe is a signatory to a SADC kuwo lama guidelines ukuthi bazolandela lawo ma guidelines kodwa uthola ukuthi kule Patriot Act evimbela abantu ukuthi i-freedom of expression eyiyona ipart into eqhakathekileyo futhi kakhulu kukhetho ukuthi abantu kumele babe free ukuthi bakampene babe free ukuthi bahlangane ukhangele izinto ezifana le media. For instance, ukuthi state-controlled media kufanele ukuthi ibe fair inikeze abantu bonke amaparty wonke same opportunities. Okay, lilama guidance, lilama principles zenu angazange alandelwe. Why then linga focus on kuloko kufinal report yenu and then you just make it final report yenu yenze ungathi ukhetho lohamba kahle kodwa lina likwazi ukuthi ama guidelines enu angazange alandelwe.
Hello ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese Virginia khona pha kwele Melika. Abameli bamabandla eZimbabwe yachiyeneyo kwele South Africa bathi kayikho into ezaqeda ingxabangxoza ibhekane leZimbabwe kathesi kwezombusazwe ngaphandle kuphela kokuthi kwenziwe ukhetho oluzaphuma lohulumende okhethwe nguZulu Mgceke kungelansolo. UThuso Khumalo usipha loludaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Lokhu kuphume kungxoxompikiswano eqoqwe inhlanganiso ye-African Diaspora Forum eJohannesburg kwele South Africa. Abameli bamabandla atshiyeneyo bathe kusobala ukuthi urhulumente weZANU-PF akazimiselanga ukuhlala phansi lezizalwane zeZimbabwe kulungisiwe uhlupho lwezombusazwe. Bathi okuthelela ulaka ikuqhubeka komkhuba wokuhlukunyezwa kwamalungu amabandla aphikisayo lokusetshenziswa komthetho amapolisa amasosha lephalamende ukugcwalisa izifiso zeZANU-PF. Umgcinhlalo webandla le-Citizens Coalition for Change kwele South Africa umnumzana Trustin Ndlovu uthi osekusenziwa iZANU-PF ukugogodela amandla ombuso sokuyangisa.
Umhlolo owenzakala eZimbabwe nako ke uSpeaker of Parliament usethatha nje incwadi eyi-fraudulent letter, incwadi ebhalwe ngomuntu nje ongasilona ilunga lethu ebese uyithatha izinqumo ngaleyo ncwadi.
Unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Ngqabutho Mavena uthi inhlupho zonke ezibhekane lelizwe okwakhathesi zadalwa iZANU-PF ngakho ngeke zilunge iZANU-PF ilokho isasekhona.
Into efunakalayo eZimbabwe yokuthi sibambane sonke sizalwane zaseZimbabwe kungakhathelekile ukuthi ngumhlobo bani lokuthi uzalwa kuphi, silwisane leZANU-PF sikhiphe embusweni sibe sesizakha umnotho welizwe lakithi ukwenza ukuthi abantu bathole imisebenzi njalo abantu babe lenhlalakahle.
Ubemele intsha ebandla lezaphu kule ingxoxompikiswano umnumzana Lindani Nkomo uthi ukhetho olukhululekileyo yinto yakuqala efuneka eZimbabwe kodwa ukuze lwenzeke kufanele kuqalwe kulahlwe ikomishini yezokhetho ekhona khathesi.
Indlela esizibona ezingasebenza ukuthi manje ubona njengoba isadathi ikhiphile iripoti yayo sinethemba ukuthi singahlala nayo singamabandla sonke sihlangene kube yibo mhlawumbe abafaka iZTC or ama-observers phambi kokuba seyokhethweni mhlawumbe ushintsho lungaba khona.
Umnumzana Anadi Arnold Sululu obemele ibandla elitsha elisanda kubunjwa ele e-movement uthi sekuyisikhathi sokuthi izalwane zeZimbabwe zekele ubugwala zisukume sebenzele inkululeko yazo hathi ukufuna ukwenzelwa zinkokheli.
Abantu bafanele bephume thina even ama-small parties siqalisele ukutshengisela i-government ukuthi siyakhala. Hlobonengi bethu inkinga esiyibonayo okwamanje ukuthi thina eZimbabweans siyasaba. There's so much fear.
Omela ibandla leZANU-PF yena ubengekho kule ingxoxompikiswano loba nje ubenxusiwe. Kodwa kumkhokhelo waleli bandla njalo engumongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa usekubeke wacaca ukuthi labo abacabanga ukuthi kuza kuba lolunye ukhetho kumbe uhulumende womanyano kabakhohlwe baphinde ngoba lokhu ngeke kwafa kwenzeka. Inhlanganiso ye-African Diaspora Forum ebeqoqe ingxoxompikiswano le ithi le yinto ezahlala isenzakala kuze kutholakale isombululo sohlupho lweZimbabwe. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ugatsha lwezomkhathi luthi uZulu kumele akhangelele izulu elilolaka elizakuna lamuhla kusukela emini. Lolu gatsha luthi uZulu kumele abone ukuba uba endaweni ecatshileyo ngoba leli zulu lilomoya lombane. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi amapholisa eHarare abophe uPersuad Kaseke obentshontsha ama-number plate emota zamahofisi kamongameli ewafaka emoteni ezintshontshwe phandle kwelizwe. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ke ezandleni zenu ngekumbono eliyithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani ku-Studio 7, linjani basakazi bonke baka-Studio 7, labalaleli bonke baka-Studio 7. Shuwa kathi uSengezo ngakuthi esizwa lapha khona uthini ngento asenzeleyo wena ephathini. Yena ngakuthi athi angasafuni triple safe andashede le move. And kakhanya ukuthi uthengiwe yizana ngoba uSengezo ngethi elindebele sachaya umbhuqazwe egugrawundi safa kangaka ngekugrawundi kodwa yena isupport izana ngoba ngayikhipha amalungu amangaka ephalamende futhi kusebenzeka iphathi izana ingabi labantu ebachallengeayo ephalamende kube izana ethi ngizilaye kodwa kabe lenhloni into esindelele kabe lenhloni yomntana nentombazana so isibonisa ukuthaba ngaso sakhe hambona isihluke singakasenzileyo kanti uchanisa sezewa baboycott eParliament ukuthi izani zenzela umathanda yena kula ngendlela ade ngenza ngakhona akuya ngendlela uchaba ngakazama ukuzicontrol into ayenzileyo imbi kakhulu. Siyabonga
sanibonani, sanibonani ku-Studio 7 njani kodwa hayi sidiwe sisaphila kholeni la e-South Africa ngihlala ethembisa hey ngeka sayami yazi kunomfowethu lo wathi uKhaliphani Phuke hey ngimthembile noma ekhuluma nje ngizwa sengathi indoda epolite ekhuluma iqiniso but namhlanje ngimbonile ukuthi hayi Phuke naso umuntu oneqiniso kanti waye bengazama ukwabo behlukane nento esifana nalezo waye wazi wazi yangisa uPhuke hayi uziyangisile straight yazi bengacabangi mina ngisumlandeli wezepolitiki kodwa ke iStudio 7 ngiyayilandela kakhulu kodwa kaye uPhuke ngesonke isikhathi noma ekhuluma bengimlandela kakhulu futhi into ikhuluma yizwi iqiniso kimi kodwa kwamanje hayi ungiprove wrong futhi le audio lena nifunde nifunde lapha yazi ungiprove wrong uKhaliphani Phuke wrong ebengimthanda kakhulu ujaha lo ngizitshela ukuthi ngelila kuzabe khona ngoba mina bengigcine yena ahamba nabo Monzora wahlukana no Monzora wahamba nomamkhuphe umamkhuphe washiya wathi uyasesiya ku-CCC ngemva kwalokho azange ngiphinde ngimuzwa khuluma ngokuthi kuliphi iqembu manje sevuka ngalokho hayi uKhaliphani Phuke naye waziyangisa yo
Studio 7 siyabonga indlela nisethulela zona izindaba. Ngizokhuluma ngendaba kaChabango uChabango oyindoda lesibindi kambe phezu kokudubeka kwabantu bezimbabwe kangaka kunjena nje abantu bagcwele umhlaba wonke bezama indlela zokuziphilisa baphuma abantu bazama indlela zokuthi mhlawumbe bangaphila ngcono abasezimbabwe lapha babamba nzima kangaka sithole uChamisa ukuthi azame ukusikhulula kuleso simo sobunzima. UChabango uyasibisela edakeni uChabango uwisana lama-citizens ulwa lamazimbabwe wonke ejikelele wonke ongaphandle kwelizwe uChabango njengokuthi uyamzonda ulwa laye kusemubi ngendlela edlulezana awulesibindi lo mdala lo ulesibindi uChabango angazi ukuthi uphiwe malini le yemphambanisa ikhanda ngale ndlela ngiyamesaba kodwa okusalayo ngayo akukho kungapheliyo akukho kungapheliyo langathize nje lizomtshonela ngoba kunoma kuyingabe kuyiyona imali leyo kodwa ukuthi uzohlukumeza imphefumulo eminingi kangaka ngenxa yemali layelowo mdenda angama namukele nje ukuthi ngoba ubani uthe sokuyikhona kuvele kungumthetho wangabona lo umthetho wezimbabwe upholile kodwa okusalayo akukho kungapheliyo akukho kungadluliyo langathize solesikhuluma nje sokuyistori ngiyabonga
sithe sezen siyabingelela abalaleli labasakazi bethu sibonga umsebenzi omkhulu kangaka enisethulela wona yazi indaba kalo ubaba kuthiwa nguThabango lovele ngumama ngazi ngoba kwenza wakha kusize sithi ngomuntu oyindoda kusize sithi ngomuntu ongumfazi hayi kahlukumezi i-TPC uThabango uhlukumeza abantu abavotileyo ngoba i-TPC kuze kungene amakhansila khona ngale lama-MP ade kuyukuthi kuvote abantu uThabango ngahlukumeza i-TPC uhlukumeza uZulu abantu bezimbabwe akakazama ukuzinika amakhwapha njengomuntu omdala nxa kuyukuthi ade sebona nokuthi ku-TPC kakusahambi ngendlela yena afuna ngakhona kanti kaboni lapha e-South Africa ukuthi abantu benzani i-South Africa nxa umuntu esebothi iphathi le ayisayenzi ngendlela afuna ngakhona iyafom yakhe iphathi eceleni abamthandayo bemlandeli wehlulwe yini yena ukuthi avule yakhe iphathi bemlandeli abamthandayo eshiya abantu bezihlalele ku-TPC sesikhathele thina ngangoThabango lo labo bona babanye abanye bakhe bona bokuthiwa ngophugeni sikhathele ngabo thina sisebenza nzima silela sigxuthi lapha njengabomvundla ngenxa yokuthi asikhwelizweni lakithi futhi mhlawumbe kuzolunga ekhaya bona khona besenza kusiba waste bethatha izimali bezifake ezikhwameni zabo hayi kuyayangisa lokho elikwenzayo manje kuyayangisa lihlukumeza uZulu wezimbabwe alihlukumeza i-TPC sesekufuze beyazi ukuthi lihlukumeza uZulu alihlukumeza i-TPC akeke ifunde manje ngale mali ephiwe yona le aseze ukulahla uze kufa izakuphelela phakathi laphakathi kwesikha uyidla wedwa futhi abantu bakho uyabancitsha ayimbe kuyayiyangisa shep
sabona sabona Studio 7 sabona mbulise wonke abasakazi linjani basakazi abahle kanti kwenziwa yini ukuthi abantu basesintwini bahlale bengazi into abayidingayo empilweni ngoba uma sibona lowo baba lo obhidliza i-CCC angazi olowo baba ngabe le moli oyifemili yakhe angazi kodwa ke uma engubaba impilo le moli angazi ukuthi yona imoli yakhe ithini uma ele femili abantwana ingane yini umfazi angazi ukuthi bona bathini ngale nto eyenziwa ngulowo baba akalwi le-CCC kodwa ulwa lelizwe nje lonke ngoba leli gama elithi CCC li-representa abantu abaphikisana lentando yezamphilo so yena ngezinye indlela uphikisana lentando yabantu ayi abantu bayaxaka abantu bakithi baxaka kakhulu kakhulu baxaka kakhulu angazi ukuthi yini le nkulu ayitholayo lo baba nongokubhidliza i-TPC angazi ukuthi yini into ayitholayo angazi ukuthi ufuna ukuprovani kahle kahle
salibonani 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 ku-Studio 7 labalaleli bonke lo okhulumayo ngudalubuhle Ndlovu cela zifunde phela nezethincwadi namazwi ethu ezwakale ngoba into eyenzakala ekhaya mani ngizivungavungu mani umdenda uqhamukaphi wabona umdenda labothabango abantu bokuthengwa bonke labo abantu abathengweyo bonke labo ukuthi bezodisturb ama-opposition party ngoba balandela izanup f ukufuna kube yi-one state party ezimbabwe so cela ukuthi beyeke into le abayenzayo ngoba zwisa abantu bakithi ubuhlungu umthwakaza ngeke ukuthola ukukhululeka ngalaba abantu abadala igugurawundi bona lokho bebasapota besiya phambili besithi izimali zabo
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 siyacela balaleli lingathuki baningi abantu abasibhalela incwadi besithumela ke lama audio lapha bengani bathethisa bayathuka hayi siyacela lingani liyabeka phansi lingathuki udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende wele Melika
Mhlaka 8 kumfumfu kuyona le inyanga iqembu leHamas lihlasele abahlali beIsrael ngazonke liseGaza Strip sokubhobhe abantu abedlula inkulungwane abagoqela izizalwane zeMelika ezilichumilane ilizwe leMelika liyakusola ukuhlaselwa kweIsrael liqembu lamalwecatsha leHamas ukutsho umongameli Joe Biden ekhuluma kuhlelo oluthiwa Meet the Press kumabonakude we-NBC Umabhalane kahulumende weMelika uMnumzana Anthony Blinken uthe okwenziwe yiHamas yokuhlaselwa okukhulu okungakaze kubonakale elizweni leIsrael selokhe kwaba lempi yeYom Kippur ngomnyaka ka-1973 lanxa kulomahluko. UMnumzana Blinken uqhubeke wathi amalwe cacha la abeqophe abantu makhaza abe-Israel kudutshulwa abantu ezitaladini emadolobheni emizini yabo bedudulela abantwana abesifazana labesilisa emngceleni weGaza. Kuthunjwe owasinda ekubulaweni kwabantu ngesikhathi seHolocaust osehamba ngoncedo lwesitulo sewheelchair abesifazana labantwana. Isiphathamandla sezomvikela eMelika sithe iHamas idale isihluku ebantwini beIsrael esifana laleso esenziwa yiISIS. Kutshiswe izindlu, abasakhulayo babulawa emcimbini womculo. Uthe ugatsha lwezomvikela lusebenza ngesiphangiphangi ukuthi luphathise ngokudingakalayo e-Israel. Umabhalane obona ngezomvikela, uMnumzana Lloyd Austin, uthe iqembu le-USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group lihamba ngomkhumbi lilubhekise e-Israel. Ekhuluma ngokuthi ele-Iran lingabe liphathekile yini ekuhlaselweni kwe-Israeli Hamas, uMnumzana Blinken uthe asinalutho olukhomba ukuthi i-Iran ibiyingxenye yalokhu, kodwa siza kuhlolisisa njalo sizahluza impumela yokudingisisa kwethu. Uqhubeke wathi, kodwa siyakwazi ukuthi i-Iran ilobudlelwano le-Hamas lokusekelana thile. Lokhu yikho okwabangela ukuthi sisebenze nzima ukwenqabela lelo lizwe ngenhlelo ezigoqela ukwethulela izijeziso abe-Iran abangama400 lamankampani edlula inani elifanayo ngenxa yezizathu ezifana lokuxhasa iHamas. Ilizwe leMelika lizimisele ukunikeza lonke uncedo kuhulumende labantu be-Israel, kutsho uMongameli Biden. Akula sizathu sokuvumela uchuku lwamalecacha. Ele-Israel lilelungelo lokuzivikela kunye labantu balo. EleMelika lixwayisa abalenzondo e-Israel abafuna ukungena ngenxeba kulolu daba ukuthi bengalokothi bekwenze lokhu. Usekelo lweMelika kwele-Israel luqinisaka njengedwala njalo alunyikinyeki, kugqiba uMongameli Biden.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende weleMelika.
My whole life, for better dreams.
bakithi lenja sebexolelene kathi kungani singaxolelani kubuza umuyi uLucky Dube esigqibela ke uhlelo lwethu lalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela umnumzana Sengezo Chabangu ulandula ukuthi nguye use ngiyaphinda njalo umnumzana Sengezo Chabangu usecajile ngoba esesabela impilo yakhe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChrist Gande ngilifisela impela sonto elithukela. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo ekuseni kodwa silazo ngo 7:30 nsuku zonke.